kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amachono zihlobo alamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 7 Ncwabakazi 2018 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibele ukuthi kungakhani ngazathi ukukhulumeni executive yiye esibambule ukuthi ngokuthi outcome yangkhona abantu bazayigezela kuthi kodwa kungaba iParliament ngoba ama political parties wonke onalawa ana ma problems kube yiba abaza constitute commission yangkhona sokuya labanye abaphaka bandle kwelizwe bathi iParliament ibe yiye bavudaba lonalolu.
Umkhokeli we-MDCT uNkosazana Thokozani Kuphi uthi uyamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azahlolisisa kudlakela oluqhamuke ngemva kokhetho.
Ngiyathaba kakhulu ngesinqumo esithethwe ngumantshi ngoba lokho vele kwakulani labathi sakwenza. Thina sasitshengisela nje ngoba ukuthuthisela kwe-ZEC kwase kusicabangisa ukuthi bafuna ukuqilibezela umongameli uChambisa.
Abalandeli bomanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu ledluleyo ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail. Iningi labeZimbabwe kwele-South Africa lithi impumela yokhetho isitshiye bengazuba bahle bakhohlwe ngokubuyela ekhaya kumbe baphe umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokeli welinye lamacele we-MDCT uNkosazana Thokozani Kuphi uthi uyamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azahlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho kwabulawa abantu abayisithupha kodwa ethi kumele abunjwe lidale lephalamende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UNkosazana Kuphi utsho lokhu emhlanganweni letatele izindaba ehoteleni ye-Holiday Inn ngemva komhlangano webandla lakhe wokubonisana ngokumele kwenziwe ngemva kokhetho. Uthi yena labebandla lakhe abalusekeli udlakela ekhuthaza ukulandelwa komthetho lapho abantu labamabandla ezombusazwe belensolo.
Nasi lensolo sesikhathi lamathanda zakhonile ukuthi siyekhuluma ukuthi insolo esizibonayo ilezalezalezale. Ku-unfortunate ukuthi lokho kwenzakele mhlaka 1 kwenzakele ukuthi abantu baphume bayistradeni amasotsha lawo aphuma aresponda thina lokhu asikusapota anti ukuthi akule ekhomishini esifakiwe sifuna ikhomishini icubungule udaba lolu ililungise kuthi kwenzele ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi.
Uma Kuphi uthi njengoba ukhetho seluphelile ufisa ukuba ngabe uMnangagwa uqoqa umhlangano lawo wonke amabandla ezombusazwe aphatheke kukhetho ukuze bakhulumisane ngentuthuko yelizwe.
Ngibele ukuthi kungakhani ngazathi ukukhulumeni executive yiye esibambule ukuthi ngokuthi outcome yangkhona abantu bazayigezela kuthi kodwa kungaba iParliament ngoba ama political parties wonke onalawa ana ma problems kube yiba abaza constitute commission yangkhona sokuya labanye abaphaka bandle kwelizwe bathi iParliament ibe yiye bavudaba lonalolu kuzancedisa ukuthi bonke abantu akade benensolo insolo zabo zizafakwa ndawonye impumela ezaba khona kungakho abantu bonke bengavumela ngakhe bathi executive ekwenzayo kuzaba neproblem bathi kungaba iParliament laba ama-political parties wonke akhona nginethemba lokuthi abantu bazavumelana betho ukuthi lekho yikho kungayizwanga khona sibone ngazathi lokhu yikho kumele ukuthi ngabe kuyayenzeka.
Omunye wabathole isikhundla sokumela uZulu edalele ePhalamende uNkosikazi Priscilla Misiya Irambu Imshonga uthi usezoqhubekisela phambili ezinye zezikhalazo ayethe wasukumisa edale eledlule.
Okukhulu into yami enhlala ngikhuluma ngayo sanitary wear kumele sibuyele siyekhuluma ngayo. Akusebenzi ukuthi singathi singuhulumende omutsha abantwana bethu bengakwanisi ukuya esikolo because abana sanitary wear. Secondly, kumele sikhangele into le bimele iphele kathi singu-2018 kodwa upresident elect wayevele evumelane lathi siqalise ukwenza into zethu zokhuluma njengabomama wathi into le uzayi-extend. So the one thing that I'm going to bring into the house immediately as we open is to push for an amendment for the extension of the court.
Uthi uzophakamisa njalo udaba lokutholiswa kwabesifazane amathuba ngokungena kwezombusazwe hathi ngokukhethwa inkokheli yesilisa ebandleni kodwa bekhethwa ngabanye babo.
Wena njengomama kumele ube kubhalothe omama bakuvotele wena njengomama ukuthi ungene. Ayikho naloko kuthi amadoda ayahlala phansi akhuluma ukuthi ngingafuna uzibani nozibani nozibani. Asokhotha yabomama, iyabe ikhotha yabobaba abalethayo omama baba abafunayo. Okwesithathu sikhangelele ukuthi upresident elect is going to make sure ukuthi this time icabinet yakhe iyabe yalabomama 50% yomama. Bakhona omama eparliament, omama abayanga abayi-intelligent, akula excuse yokuthi angabe labo mama kucabinet. So sikhangelele khonokho ukuthi manxase ngena esikhundleni sangkhona enguye owayebe ngupresident oyabe khethwe ngabantu uzakwenza khonokho esimkhulumayo.
Abe-MDCT ekhokhelwa ngumakhuphe bathi leli lithuba alitholisiweyo uMnangagwa ukumanyanisa ilizwe ukuze lisebenze ndawonye ukuthuthukisa umnotho lesimo kungakhangelanwa ngemihlobo kumbe indawo. Abezombusazwe kanye laye uZulu uyakhuthazwa ukuba asebenze ndawonye ukuqhubekisela ilizwe phambili, hathi ukube lokhe kudonselanwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina nginguMaigobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yenu ngemva kokhetho lwangeviki odluleyo. Liyayamukela na impumela yokhetho lolo? Libona ngani uMongameli Emmerson Mnangagwa uzagcwalisa indingeko zabatsha azithembisayo edinga useke lokukhetho na? Ngena kuhlelo uzikhulumele umbono wakho ngodaba lolo. Nga ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini eyeFacebook eyekhasini lethu eleVOA Ndebele.
Abalandeli bomanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu lweviki edluleyo ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare namhlanje ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso esebail. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Abantu laba abangaba ngamachumi amabili lasikhombisa 27 babotshwe emhlaka 2 ngcwabakazi ngeviki epheleleyo besetheswa icala lokubangela ukudlwangudlwangu phansi komthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. UMantshi uNyasha Vitorini ubavumele ukuhlawula isibambiso semali ezingaba ngamadola amachumi amahlanu $50 ngamunye ukuze bathonisiswe besuka ngekhaya. Igqweta labo uMnumzana Gift Mdisi uthi bajabule ngenyathelo elithethwe nguMantshi.
The judgment was fair. The magistrate granted bail after analyzing the facts.
Isahlulelo besisihle ngemva kokubalisa izehlakalo zalokho okwenzakalayo ngalelo langa. Behlulekile njalo ukubalisa ukuthi omunye ngamunye walaba batshengisile waphambanisa ngaphi lokuthi ngani kumele bayiswe enkantolo. Behlulekile konke lokho.
Uqhubeke ethi abashutshisi behlulekile ukuveza ubufakazi obucacileyo obutshengisa ukuthi laba bantu bangabe beyingozi emphakathini. Omunye walaba bantu obekade evalelwe ongathandanga ukuthi simveze igama wamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguMantshi.
Ngiyathaba kakhulu ngesinqumo esithethwe nguMantshi ngoba lokho vele kwakulani labathi sakwenza. Thina sasitshengisela nje ngoba ukuthuthisela kwe-ZEC kwase kusicabangisa ukuthi bafuna ukuqilibezela uMongameli uChamisa.
Omunye njalo ongathandanga ukuveza igama usole kakhulu ukusetshenziswa kocuku ngabezomvikela kulesi sehlakalo.
Eqinisweni lonke mfowethu, thina siyizimvu nje esezinikelwa nje ngoba bakhona abazama ukuzigeza ecaleni abalenzayo. Ukutshengisela kwethu kwakungelani lokudubula abantu abangelacala njalo abangelazikhali okwayenziwa ngamasosha.
Igqwetha labantu laba lithi bakhangele ukukhululwa ngokugcweleyo ngoba vele bengelacala abalidalayo njalo abatshutshisi bengelabo ubufakazi obukhomba lokho. Kusenjalo inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo abantu e-Zim Rights isikhuthaze uhulumende ukuthi ashiyane lokuhlukuluza abantu abatshengiselayo lokubabopha ngoba lokho kulungelo labo ukuthi bakwenze njalo kusemthethweni. Abantu abahlala emalokishini aweHarare babikwa sebephilela evalweni ngokuhlukunyezwa ngamasosha usukela ngodlakela lweviki edluleyo kodwa umphathi ntambo obona ngobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusomoyo uphume kuphephandaba leherald elandula limbiwe esithi nxa kulamasosha ahamba etshaya abantu kawamangalelwe emapholiseni. Mele 27 seHarare, New Gibson Bebe.
Kusenjalo kubekwa kube lezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantu ngokutshaywa ukuthunjwa ngamasotsha endaweni ezijiyeneyo zelizwe kodwa kobulawayo lendaweni eziningi zemhlubulweni weMandebeleni kubikwa kungela kuxokozela kwangemuva kokhetho njengakwezinye izigaba zelizwe. Owayemela iphelandaba Mpopoma edalela ephalamende elisanda kusuka umnumzana Joseph Chuma engowebandla lezano PF uthi kulabantu abacatshangelwa ubana ngamalunga omanyano weMDC Alliance abazame ukubangela udlakela edolobheni lakobulawayo kodwa bavinjwe ngabanye. Asizweni amazwi akhe ekhuluma kuhlelo lwethu olwe Studio 7 olwasebulenjini olwe special edition esilugqibe lamhlanje emini.
Ubulawayo namhla unginike nxa sikhumela ngolimi lesishona unginike amanye kunyuku ukubambela ubulawayo wala wathi thina ngapha njengobulawayo asifuni budlwangudlwangu asifuni msindo kuyala even bona sinamalunga be-MPC abanye bahle bakwala bathi no lokhu komsindo thina sikujwayelanga sikufuni lapha kobulawayo babambane bakhuluma ngelizwi elilodwa elizwane ukuthi thina la asifuni umsindo. Bake bakuzama abanye be-MDC ade befukeza umsindo beqalisela laphana endalo odwa kuse-Trade Gold laphana ojela uhlala kunosiphatheleni kodwa abantu bahle babagombolozela amasinyane bahle babakuthi hhayi lapha ningafuna ukuqala lokho enifuna ukuqala lapha siyaqhedelana lani kathesi ngibili ungakabuyi lamapholisa asifuni izinto zobudlwangudlwangu lapha ngoba nxa ubudlwangudlwangu busenzakala awusoze uwanelise ukuthi ubucontrol oza kufa ngubani. Kufuna ukufika lalowo muntu ongelani lalokho okwenzakalayo kwaphana njengalokho esakubona wenzakala eHarare umama lwani usomabhizinisi owayezenzela owagcina esedujuliwe wafa kathi singule yakhe uyakhala abasoze bephinde bembone futhi amandla kade wasizela khona asakwazi ukuza hamba njani ngenxa yodlwangudlwangu apho engelani labo. So abantu bakubulawayo bakwalile khonokho bathi asifuni into enjalo siyabambana. Even ungavula kimi i-Facebook page yami uzabona ngimeyil abantu be-MPC begqoka amaregali yabo nami ngigqoke yami sibambile sikholiseka ndawonye ngoba siyakwazi thina singabantu abavela ebantwini ubuntu yesiyigijimisa kakhulu ngapha kobulawayo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba Mpophoma edalela ephalamende esanda kwedlula engowebandla lezanu PF ubekhuluma kuhlelo lwe-Studio 7 obelusakazwa njalo lasebulenjini ekhasini lethu ele-VOA Ndebele enkundleni yebulenjini eye-Facebook olwe-special edition esilugqibe lamhlanje. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothe sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Abantu bakwele Kenya kanye labakwele Tanzania bananze iminyaka engamashumi amabili kwabulawa abantu abangamakhulu amabili lamashumi amahlanu 250 ngabeqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe-Al-Qaeda baze baphosele amabhomba ezigodlweni zabameli bemelika emazweni lawo omabili. Kuthi-ke umsebenzi wokuzama ukuhlenga abasinde engozini yokuzamazama komhlaba kwele Indonesia eyenzakele ngesonto uqhubekela phambili esihlengeni se-Lombok. Inani alasebefile kule ingozi selisedlula ikhulu njalo inkulungwane lenkulungwane zabantu zitshabalaliselwe imizi. Iningi labeZimbabwe kwele South Africa lithi impumela yokhetho isichiye bengazi ukuthi bahle bakhohlwe ngokubuyela ekhaya kumbe baphe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuguqula isimo eZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho, iningi lezanwa zeZimbabwe kwele South Africa bebeveza ithemba besithi lolu khetho luzaletha uhulumende omutsha oza kuqula isimo ikakhulu kwezomnotho labo babuyele ekhaya. Kodwa nginengikhathi esilithi limpumela ebachiye bengazi ukuthi benzeni. Umnumzana Bongani Halimane, umgcini hlalo webandla lezaphu kwele South Africa, uthi kusiya ekhethweni ubezimisela ukubuyela ekhaya ngoba ecabanga ukuthi amabandla aphikisayo azanqoba. Kodwa ke uthi ukuchitheka kwaleli phupho sekuphazamise icebo lakhe lokubuyela ekhaya.
Ngizoqhubeka ngilapha eSouth Africa ngibhekile ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo njengalokhu abantu bekhethile inkokheli zabo. Sibona ukuthi lezi nkokheli zikhethwe ngabantu zizokhona yini ukuphakamisa zivuselele i-economy yelizwe zicreate amathuba emsebenzi. Ngoba sikwazi ukubuyela ekhaya siyohlala imsebenzi ingekho.
Abanye bathi njengoba velele lempilo isinzima kwele South Africa sebedidekile ukuthi bazaqonda phi. Insizalo sezimbapho umnumzana uchasise ligwaza uthi sekufanele bemukele okukhona ngoba ngeke bephile emazweni impilo yabo yonke.
Asikabi kahle kahle nengqondo e-right ukuthi sizokwenzani ngoba asikakaboni ukuthi kwenzakalani. Kukhona abanye abantu basafuna ukuthi bahambise abanye enkantolo ukuthi akukhona bangawina. So asikabi kwazi kahle kodwa-ke esesikulindele ukuthi ma besolva lento sesikwazi uba nowini leyo. Hayi, mina ngokubona kwami ngomunye wabantu abafisa ukuthi hayi ngihambe nje ngiyoqala a new life in Zimbabwe.
Le yinto esekelwa ngabanye abathi loba bengalisekela ibandla le-ZANU-PF. Indlela umongameli Mnangagwa abesenza ngayo ukhetho lungakafiki itshengisa ukuthi ulaso isifiso sokuguqula isimo eZimbabwe. Umnumzana Khanisha Zinkalo obencintisa esikhundleni someli wedali lephalamende eGwanda Central emele ibandla lezaphu uthi sekuyisikhathi sokuthi abasemazweni bekele ukugoga izandla befuna ukulungiselwa ngabanye isimo esekhaya.
Kanti-ke kodwa abantu bakithi bagcwele kufacebook lakho konke bayakhuluma nje kungela abakwenzayo. Asifundeni ukuthi sifake nini imali yethu lapho kulo mlomo wethu khona, siyekele nini ukuthi sichiyele abanye sithi bazolungisa, ngoba phela abantu abanikezwa ithuba lokuthi balungise bayayengeka lula beyengeka ngokudla la ngalokho okunyokukhona lokwethuseleka abantu bayethuseleka. Sokudingeka kama-diasporians siqale ukuplana ukuthi senzani ukuze silithathe leli lizwe.
Abanye ke bathi kuzacaca ngemva kwempikiswano yempumela yokhetho ukuthi bayahlala kuleli kumbe bayabuyela ekhaya. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Izihambi eziphuma eZimbabwe zingena emazweni afana laseBotswana kanye laseSouth Africa. Zikhala ngokuthi abohlangothi lweZimbabwe Revenue Authority ZIMRA abayibo ababuthanisa imali kahulumende bayabakhuthuza bedinga imali yohlobo lwama-bond notes ukuthi ingaphumi elizweni ngesikhathi kulodubo olukhulu lokusilela kwemali emabhanga kweZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone kwele Botswana ngokugcweleyo.
Abohlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende emngceleni etshiyeneyo yelizwe abeZimra babikwa bekhuthuza abaphuma elizweni bedinga imali yohlobo lwama-bond notes emzameni yokulwisana lodubo lokuselakala kwemali eZimbabwe. Abaphuma elizweni lokhe kudlule ukhetho bathi abeZimra sebeqinisa umsebenzi wokukhuthuza isihambi kudingwa imali yama-bond notes. Unkosikazi Emily Chuma uthi kukhanya kulokuqiniswa komkhankaso okudinga ama-bond notes ngemva kwembiko nyakenye ethi imali eningi yohlobo lolu ingena emazweni angumakhelwane afana le-South Africa, Mozambique, Botswana kanye le-Zambia.
E-border kuyasetshwa sibili kuzwa omama abasetshwa ngomama, obaba abasetshwa ngobaba. Kuthiwa akula mali yangapha edlula ibhoda. Imali kumele isale ngapha. Kodwa ukuthi bayisa ngaphi kwesingakwaziyo, kumbe bayayisarenda kobakhula sikwazi.
Esinye isihambi esanda kungena eBotswana uthi ukudinga amabond notes emngceleni ayisikho ukungakhipha iZimbabwe enkingeni yokuswelakala kwemali.
Akuqakathekanga ukuthi kukhulunywe ngemali ephumayo. Okuqakatheke moyo ukuthi kulungisiswe i-economy eyiyo ezakwenza ukuthi imali itholakale. Ngoba looking at amanye ama-countries angomakhelwane ethu labo ezabo imali ziyaphuma from ama-countries abo. Like opula orand, even as far as US dollar from America, kodwa soze asake sizwe bekhuluma ngokuthi imali yabo iyashota kumbe iyabakhathaza nje.
Umnumzana Rodwell Moyo uthi noma ama-bond notes ephuma elizweni ekugcineni kwelanga azaphenduka elizweni ngoba ayisihlobo ayisohlobo lwemali olungasebenza kwamanye amazwe.
Ngikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo sokusetshwa imali esithi ibhondi not lichiwe ekhaya. Iyo imali ekhona yiyo esincinga ngayo kuyawoda and at the end of the day vele iyaphenduka ibuye ekhaya ngoba eBotswana kalisebenzi. Kungaze libe liphumile labe kuphumele ingakanani. Okuzisa ubuhlungu ukuthi abantu abaphumala nangabantu abaphila ngakho ukuthengisa. Nxa umuntu esethathela ukuthi somele abuyele ehlala phansi usebenza yikho uyaphila njani lo.
Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe nyakenye libike ukuba udubo lokusilela kwemali lubangwa ukuthi ama-bond notes amaningi ayaphuma elizweni engena kumakhelwane. Ngesikhathi imisebenzi isilela eZimbabwe, abanye ikakhulu intsha isiphila ngokuthengisa imali emngceleni efana le-Plumtree kanye le-Ramokhwebano lemadolobheni afana le-Francistown kanye le-Haboroni. Abanye sebethole ibhizimusi ikakhulu ekuthengiseni i-bond note kanye le-dola le-Melika. Ngingumartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeSavron kweleBotswana.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz ushortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yabo ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe, lilakho ukuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe Live Talk, lifone inombolo. Liqale nge-International Access Code ezithi 001-202-617-2077. Inombolo njalo 001-202-617-2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika, eBritane loba kwezinye indawo zomhlaba. Lilalele kumsakazo weStudio 7 owe Voice of America osakaza useWashington DC.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Sokuleminyaka elithumi ilizwe leRussia lahlasela eleGeorgia elilabantu abayizigidi ezine 4 million. Waqhamuka ukulwa phakathi kweleRussia leGeorgia kulandela ukuthobelana phakathi kwamazwe la. Kubanga ukuthi eleRussia lahlasela izabelo ezibalisa iAbkhazia kanye leSouth Ossetia. Mhlaka 7 ngoNcwabakazi ngomnyaka 2008, eleRussia lisebenzisa imibhobho eyesabekayo njalo lendizamtshina ezithwele inkafula kufa lahlasela eleGeorgia. Amabutho akweleRussia afika inkulungwane eziyisikhombisa 70,000, angqikilana laweGeorgia afika inkulungwane ezilitshumi 10,000, lamanye posi afika lelo nani ayemelele ukuqhamuka kwempi kulelo lizwe. Impi le yaphela ngesiphangiphangi njengoba ibutho lakweleGeorgia lalikhulelwa ngeleRussia. Ilizwe leMelika libambisane leleFrance kanye lamanye amazwe akuzwekazi leEurope ahlalisa phansi eleRussia leleGeorgia kwavunyelwana ukuthi kukhulumiswane umlotha. ele Russia lavuma ukwenza lokhu loba nje labasela impile ngokuhlasela ele Georgia okumangalisayo. Ele Russia lagcina lisithi isabelo se-Abkhazia kanye lese-South Ossetia selozibuse. Selagxila impande ilizwe le-Russia endaweni lezi. Ilizwe le-Russia lenza lokhu okungekho emthethweni lakusivumelwano sokuqhumisana umlota. Umnumzana Mike Pompeo, umphathintambo ogatsha lwemelika olubona ngokudlelwana labanye amazwe olwe-State Department, uthi kubi kakhulu okwenziwa lilizwe le-Russia. UPompeo uthi ele-Russia lephula umthetho wokudlelana labanye amazwe we-Charter of the United Nations kanye le-Helsinki Final Act. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe lemelika.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngingumayigobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Lamhlanje sixoxa labasakhulayo ukuthi sizwe imibono yenu ngemva kokhetho lwangeviki odluleyo. Liyayamukela na impumela yokhetho lolo? Libona ngani uMongameli Emmerson Mnangagwa uzagcwalisa indingeko zabatsha azithembisayo edinga usekelo lokukhetho na? Ngena kuhlelo uzikhulumele umbono wakho ngodaba lolo. Nga ufisa ukungena kuhlelo, thumeza inombolo zakho zocingo kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo enkundleni yokuzilibazisa lokukhulumisana yebulenjini eyeFacebook eyekhasini lethu eleVOA Ndebele.
Ingoma emnandi ngempela, ingoma esigqiba uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singeke ehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Umgokeli we-MDCT uNkosazana Thokozani Kuphi uthi uyamukela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa kuba kumele kubunjwe amakomishini azimeleyo azohlolisisa udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho. Abalandeli bomanyano wamabandla aphikisayo OMTC Alliance ababotshwe betshengisela ngolwesithathu ngesikhathi abantu belinde impumela yokhetho bakhululwe. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.